bafundisa ngokuhle ukuthi bareje ukuvota njalo lokuthi bakhiphe abantwana babo abasanda kufikisa 18 years kumbe abazafikisa 18 years ngo-2023 ukuthi bakhuthaze. Kungani sathi gqoki? Ibala elithi gqoki umuntu oyabe ezehlisa nxa engena emzini ongaso wakhe. Egogogoyi yesishona, you'll be humbling yourself ucela ukuthi ungene emzini bakuvumele.
Balwamukela njani abantu? Njalo lilubona njani esingathi ngesilungu iku-accessa lokho kubona ukuthi ngempela lilomthelela omuhle.
Baba, singabaniki transport abantu ababeberejistile abaningi bangikhona babhalwa phansi amabizo kwenzeka ukuthi sibe le-record ukuthi sibe sazi ukuthi abantu esibafugileyo ukuthi bayibhalisa bangaki. Ngenxa yokuthi kusasa uzizwa sokuphuma emaphepheni ukuthi kobulawayo ngenyanga kaSeptemba kurejista abantu abayi-2 thina sabe sikwazi ukuthi kurejista abantu abayi-100. Siyakhona ukuthi sikhulume ukuthi iphepha leli lamanga abantu abarejistileyo abangu-100 nansi i-evidence abantu barejista abayi-100.
Abesifazane babhekana nengxaki ezinjani kathesi ku-voter registration exercise?
Ingxaki zikhona sibili kakhulu ekuthini indawo ezibhaliselwa khona kumbe lapho kurejistwa khona zinlutshwane njalo ukuthi abantu bayefika khonale kufuna izimali. Nginganika umzekeliso wakobulawayo Sandekile, indawo lapho kurejistwa khona inye kuphela ende kusefamona. So abantu abahlala emalokitshini bamele bagade kabili ukuhamba, bagade kabili ukuphenduka ukuthi umuntu ayirejista. So ngenxa yodubo lolo olukhona umuntu uyakhanyela ukuthi i-4 user leyami le engilayo kulokuthi ngihambe ngiyebhalisa ukuvota ngcono ngithengele abantu nokudla. Kungani izekhi ingavuli indawo eziningi lapho kubhaliselwa khona abantu ukuthi bayevota njalo? Kanti kungani bengayenzi ukuthi abantu bareje online Sandekile, nxa ngikwanisa ukuchecka online ukuthi ibizo lami likhona yini ku-voters roll, ngizayehluleka njani ukuthi ngireje online? Omama abaningi bagcina besihluleka ukuyavota. Kodwa sikuthanda ukuthi sibone amanye ama-organizations ancedayo ngezimali zokuthi abantu kumbe i-transport. Ungabona into usuyidubekela khona kuyililungelo then usubekwazi ukuthi kulodubo olukhulu kakhulu. Even ibhethi nxa ngingakutshela kathesi Sandekile, ibhethi sibili ngilo mntwana mina obelethileyo mhlaka-5 May, umzukulu wami akabi le birth certificate. Uyehluleka ukuthi athole that confirmation record, akabi layo up to now. So because umntana wami she's a girl, so ngumama la iyo ama-problems ahlangana labo ma. So nxa ezaqalisa ukuhlangana lama-problems anje akungitshela ukuthi lapho esiyakhula esiyakuba umama omkhulu kuzahlangana lezinto ezingaki endleleni.